Inyamazana zendle kakhulu izilwane lempisi zibikwa zihlasela izifuyo ezibayeni kumbe emadlelweni, kuthi indlovu, inyathi kanye lendwangu zibikwa lazo zilobisa ezilimeni. Walibamba lenduna umvuthu umlisa uBishop Matata Sibanda uthi loba uhulumende wathembisa ngomnyaka ka-2022 ukuthi uzakhokhela abalinyazwayo indleko zesibhedlela, abuye njalo aphathise kwababulawa zinyamazana lezi, sekuze kulamuhla lokho esiyize lesi sithembiso.
Ababasizela ukuthi udlelwe bawukhombasethe ngabo sihluphi.
Usobhuku wemangweni we-BH36 umnumzana Joshua Ncube yena uthi izifuyo seziphele du.
Yabe inamafufu amaningi ngenkomo nilembuzi, but akusela lutho okuthi alona kuthi kungenzakala njalo kube lokuthi hhabe kukhona esibuyiselwayo.
Omunye njalo usobhuku umnumzana Wandaweza uthi bayazama ukubika lezi nhlupho kuhlangothi olubona ngokulondolozwa kwezemvelo olwe-Forestry Commission, kodwa akulalutho olwenziwayo.
Ziyabuya zizidlele nje intando yazo ilokhu zena impisi kumbe izilwane ziyazidlela, lihambe liyebatshela bethi hayi sizalincedisa sizalincedisa, vele kuhlale kunjalo lapho.
Usobhuku Victor Ndlovu uthi ukungakhokhelwa ngemva komonakalo yikho okuletha ukuganga ebantwini.
Mina ngingabulala inyamazana eganye lapha ngiyabotshwa, kodwa isilwane singabulala inkomo yani ukhulume akulali kuthi bantu abakuyakutshela lokho. Ngikuthi ebuhlungu ngathi bathi njabo ukuthi banobandlululo izinyamazana zigakathekisa umuntu angazigakathekisi.
Ephendula enhlupheni lezi kanye lesithembiso sikahulumende sokukhokhela abasuka baphanjaniswa yikufuthelana phakathi kwabantu lenyamazana zendle, unkosikazi Patience Gandiwa ongomunye weziphathamandla kuhlangothi olubona ngokulondolozwa kwenyamazana olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority uthi sebephezu kwalokhu.
Because the policy framework for wildlife, which is under review at the moment, was not providing for any compensation.
Okwakhathesi siphezu kokulungisa umthetho wezendle owabunjwa ekuqaleni kuka-2000 ngoba wona awuphawuli ngokuthi izakhamizi kufuze zikhokhelwe ngoba inyamazana ngezomuntu wonke. Uhulumende njalo galamali yokukwenelisa lokhu yidwa, ngakho sisadinga ukuba imali yembadalo le izavela ngaphi.
Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Environmental Lawyers Association athi ukufuthelana okukhona phakathi kwenyamazana labantu lokhu kuqhubekela phambili, lokhu kubangelwa yikugugudeka kwamadlelo, ukuswelakala kwamanzi ezihonqeni, ukungabiyela kwazo kanye lokuguquka komkhathi. Abohlangothi lweZimparks nabo babika okufanayo besithi nsuku zonke kundawo ngendawo bayathola ucingo loyabe esebulewe kumbe walinyazwa zenyamazana lezi, imibiko yokubhidlizwa kwamabele lezifuyo kanye lokulwisana emthonjeni yamanzi. Izakhamizi zithi zifuna ukuphathiswa kizo zonke inhlupho lezi, kodwa abeZimparks bathi lokhu kunzima ukuthi kufezeke kalula ngoba labo kabatholi inzuzo eneleyo emsebenzini wokulondolozwa kwezendle. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, ngiwunokuthaba Dlamini.